Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izibukandaba olambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7. Ngolesibili mhla ziku-25 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
My bones shall rise, and their present and the future generations must correctly conceptualize that emphatic declaration by the Alejandro.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe esikambuyanehanda phansi kwemicimbi yokunanza usuku lwe-Africa Day lamuhla eHarare.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage, solely aimed at enhancing cooperation amongst our people. Within the culture all of us hold high.
Ele South Africa namhlanje linanze ilanga le-Africa Day ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Sisebenze inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 281,286 asebehlatshwa ijekiseni yesibili, kubika ugatsha lwezempilakahle. Embikweni wethu lweyilolu gatsha, inani lababanjwe bele coronavirus kusukela ngombimbitho nyakenye selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,696, labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,586. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sikambuyanehanda esabazwa ngelitshe enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kwenziwe namhlanje emkhosini wokunanza ilanga lenkululeko yamazwe abensundu ele-Africa Day. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini wokuphawulwa kwesithombe sikambuyanehanda yena owabulawa ngabamhlophe ekungeneni kwabo bezohuquluza umnotho weZimbabwe lokubusa abensundu ngocuku loncindezelo. UNehanda ubikwa lapho esebulawa wafunga ukuba amathambo akhe azavuka, okuyinto umongameli Mnangagwa athe yenzakele namhlanje lapho isithombe zakhe ezaqala ukubunjwa nyakenye simisenzinini yedolobhu leHarare lapho kuhlangana khona umgwaqo uSamora Machel loJulius Nyerere. Umongameli umchaza njengomama welesibindi sokumelana labamhlophe elwela amalungelo abensundu esithi kumele uzulu weZimbabwe afunde umzekeliso wakhe omuhle.
Mahlupha angu achamuka, my bones shall rise and they have risen.
Amathambo ami azavuka, ngempela asevukile. Izizalwane zethu zakhathesi lezizabuya kusasa kumele zikutsho lokho okwathiwa ngumbuyanehanda okuvikela inkululeko eselizweni lethu kumele kuqhubeke.
Territorial integrity and the dignity of our people must vigilantly pursue.
Umnangagwa uqhubeke esithi uhulumende uzakwenza kusemandleni akhe ukuba athathe amathambo kanehanda aseNgilandi esithi lokhu kuyindlela yokulondoloza amasiko elizweni lobuntu base Africa. Umnanga kothele Zimbabwe lizimisele ukuthemba amazwe awezikazi leAfrica esikhathini sobunzima ngoba uhulumende wakhe uyakwazi imicele ukuthi amazwe alelizwekazi yiwazimisele ukuma leZimbabwe. Kodwa ukhokhela elinye ibandla liphikisayo ele Ideas Party of Democracy IPD umnumzana Herbert Chamuka usole kakhulu indlela uNehanda asetshenziswa ngayo ukuba iZANU PF ithole usekelo.
Umbuya Nehanda isitori sakhe or ihistory yakhe iright nathi siyayamkela, but amathambo kambuya Nehanda siyawabona sonke ukuthi avukele ecaleni eliyi-1 leZANU PF, because iZANU PF idla ngokuthi ma ikankasa idinga usekelo ithi umbuya Nehanda kusekrukadubi yibo abayincedisa ukuthi bawine ama-elections.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Felix Mafa, umsekelo wesikhulumeli se-MDC Alliance, yena othe ilanga le-Africa Day kanti selasisindo kungenxa yabasembusweni abagcwele uncindezelo izwekazi lonke.
I-Afrika ilizwe lethu thina abansundu, kodwa ikhontinenti le ilomnyama ngoba ibuswa izigelekeqe besekela i-genocide.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Witness Duyo ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora othi i-Afrika lizwekazi elithembisayo kwezentuthuko.
Lilanga esiliqakathekisa kakhulu ngoba ngelinye lamalanga elitshengisa impumela eyenziwa ngabantwana be-Afrika ngomva kokubambana kubunjwa i-Organization of African Unity.
Kodwa uChamuka uthi lelizwekazi lilakho ukuthuthuka xa inkokeli ngamanyana ishiyane lobandlululo.
I-Afrika ayikabambana, i-Afrika ayikasebenzisana, i-direction yamazwe ethu ayihambelana.
Usuku lwe-Africa Day luthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 25 Nkwenkwezi, okulilanga lapho kwabunjwa khona inhlanganiso yomanyano wamazwe awezikazi labensundu owawubizwa ngaleso sikhathi ukuthi yi-Organization of African Union or AU, ngenjongo yokumanyanisa abensundu ukuthi babelane lombuso wabahuquluzi benotho abevela emazweni aphetsheya anjengeBrithani, France, Portugal namanye. Lihlanganiso yagcina-ke isigugule ibizo ngemva kokuba amazwe wonke awezikazi leli esethole inkululeko isibizwa ngokuthi yi-African Union, AU. Imele isitho 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje kobulawayo uZulu unanze ilanga le-Africa Day esipha imbono ehlukeneyo ngokuhlonitshwa kwelanga leli. Ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lohlupho lobhubhane lwe-COVID-19 osolutshaye lwabhidliza umnotho emazweni amaningi awezwekazi leli lomhlaba jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zingagqizi eqhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. U-retired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sitsho namhla sithakazelile ilanga lika-Afrika wonke. I-Afrika ila lenhlupho ezithiyeneyo, kodwa ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshona elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwambona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza. Lokuthi behlale ezindlini, bahlala besezana ezindlini, akula nto ababeyihlalele ezindlini. So ngokubona kwambona ngani hayi abantu abala nto zokwenza vele, abala mali soba bedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezaba khona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazwe weGugurahundi.
Abafowethu labanawethu labazali abaqitshelwa khona lapha ephalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiz lezo sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhoni lezo selikhululekile.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi iAfrica Day ayisela sisindo ngoba kunenge okudinga ukulunyisiswa.
Ingcedile uthi ebantwini nxa kungazange kwahlolishwa amalungelo abantu ngokuba iAfrica ekhululekileyo yiyo eyayilwelwa ngabantu. Ayisiyo Afrika yokubumbana kuphela yokuhlangana kwabantu kodwa iAfrica edemocratic, iAfrica yakhelwe kurule of law. Kodwa sibona ama-elections abanjwa ngendlela engafanelanga, amalungelo abantu kayahlonishwa. On this Africa Day okuqakathekileyo kumele bazikhomithe to overthrow every dictatorship that is in the continent.
Amazwe awezwekazi labensundu ele Afrika ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unity, i-OAU, ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union, i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage Levers for Building in Africa We Want. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku. Abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lwe-Africa Day ele-South Africa lamhlanje linanze leli langa ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho u-Cyclone Idai eyenzeke ngomnyaka ka-2019. UThuso Khumalo we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Ekhuluma ngesikhathi sipha umongameli Emmerson Mnangagwa uncedo lwempuphu le emaofisini akhe eHarare lamhlanje, umphathi ntambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi naLady Pandor uthe isenzo selizwe lakhe lesi sitshengisa ubudlelwano obukhulu phakathi bamazwe la omabili.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage.
Singabantu banye njalo siphila sonke ezintweni eziningi.
It's solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Isikhulume salulukathi umnumzana Clayson Munyela uthe ngesikhathi isiphepho se-Cyclone Idai sisanda kuhlasela abantu eZimbabwe, uhulumende wacela usizo ele-South Africa lathembisa ukuxhasa ngosizo olubiza izigidi ezingama-50 zamarandi, 50 million rands. Uthi limpuphu ehanjiswe umphathi ntambo Pandor eZimbabwe ingxenye yalesi sithembiso.
The first consignment of aid that South Africa is providing to the people of Zimbabwe.
Lolu ncedo lugoqela amasaka empuphu ama 12.5 kg azinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye
of maize meal to be distributed to affected families.
Umnumzana Munyela uthi bekufanele ukuthi kudala beluhambisile lolu ncedo kodwa kumemetheka kwe-coronavirus yikho kwamisa ukugoqwa kwalolu sizo. Esemukela lolu ncedo umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele South Africa ngokuba umakhelwane oqotho.
We are pleased to be receiving this donation especially today on the 25th May.
Siyathokoza ukuthola lolu ncedo ikakhulu ngaleli langa elokuqinisa ubudlelwano bethu e-Africa.
The successes of our collective fight against colonialism and apartheid.
Usizo lwe-South Africa lolu selomukelwe ngezandla zombili ngabamabandla ezombusazwe awuZimbabwe kwele-South Africa. Isikhulume sebandla le-ZANU-PF kwele-South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi kuyancomeka lokho okwenziwe e-South Africa njalo kuyibufakazi bobudlelwano obuqinileyo phakathi kwamazwe la omabili. Uthi ukuphiwa kwalolu ncedo ngelanga le-Africa Day kukhombisa khona ubuntu besintu nokuzwelana njengezalwane zezwekazi linye.
Is the ZANU-PF community in South Africa, we welcome this gesture and thank the South African government.
Siyabonga kakhulu lesi sipho esitshengisa ukubambana kwama-Afrika ngelanga le-Africa Day
of the cycle. What a way of celebrating and commemorating African solidarity and unity in diversity on African Day.
Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, uMnumzana Thasin Dlovu, laye uthi njengebandla basibonga lesi sipho ngoba sisiwa ebantwini abasidinga kakhulu. Kodwa ke uMnumzana Dlovu kutaza ukuthi lolu ncedo luphiwa abantu abalidingayo hathi labo abasekela ibandla le-ZANU-PF njengalokhu okuhlala kusenzakala. Uthi ke bona bafisa ukuthi lesi senzo se-South Africa sokusiza eZimbabwe sibonakale ezintweni zonke ezihluphayo elizweni.
Kubhekwe ezinye izinto ezinzima ezikhona eZimbabwe njengamanje. Sina eZimbabwe sine-leadership crisis. Besingathanda ukuthi bathumele ama-leader through i-SADC delegation or AU delegation iyozama ukuxazulula udubo olukhona i-problem, i-conflict ekhona eZimbabwe.
Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Kukhangelwe lokuthi olunye uncedo oluseleyo lulandele maduze njengoba iSouth Africa ifuna ukuthi kusiyaphela inyanga kaMpandula isisigcwalisile isithembiso sayo sokuphathisa abehlelwa ilezi sikhukhula. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-B Connection esilethulela khonapha ku-Studio 7 maviki yonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi idolobho leKwekwe selibekwe phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we-coronavirus osuhlasele ngolaka kwele India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanza ngosuku lwe-Africa Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe-African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 p.m. khonapha ku-Studio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangela indaba ezibhekane labasakhulayo.
Unobhala obona ngobudlelwano nobemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ufunge ukukhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancedise izakhamizi zaseGaza ngemva kwempi ebulalise abantu abaningi ikakhulu abantwana phakathi kwele-Israel nele-Palestine. Ukuze kwalanyulwa ngamazwe omhlaba akhuthaze amacele omabili ukubana abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Unobhala jikelele wedale labaphathi ntambo ele kabinethi kwele Japan uKatsunobu Kato uthi ukumiswa kwabantu bele Melika kuya elizweni lakhe akuguqeli abadlali leziphathamandla zamaqembu emidlalo abazazophatheka emncintisweni oweTokyo Olympics leParalympics engaqhutshwanga nyakenye ngenxa yeCOVID-19 ezaqala kwele Japan ngontulikazi lonyaka. Osaphethe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kwelemali uKenelasim Goita uthi ugenqule umbuso kamongameli Ibrahim Babaka Keita lenhloko yakahulumende yakhe ngoba kabazange bamnxuse lapho bekhetha abaphathi ntambo besephula isivumelane abasenzayo sokuphatha intambo zombuso okwesikhatshana. UGoita nguye ukhekele umvukela ukugenqulwa kumbuso kaKeita ngunxabakazi nyakenye. Kufe abanye abantu abayisikhombisa engozini yokuduka kodaka olubilayo eyevolcano ngase-Democratic Republic of Congo, DRC, ngomgqibelo. Osokukhweze inani lasebefile kule ingozi kwabedlula amashumi amathathu, 32. Abanye babulewe yokuphefumula nje umoya otshisayo kubangelwe yile ivolcano edolobheni eleGoma. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Nigeria batshengisele izolo bevala umgwaqo omkhulu ongena esikoleni salolelizwe iAbuja. Izakhamizi zalelo dolobho zikhala ngokuqansa kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kulumango. Inkamba yamapholisa yamatende ekadingiswe eGauraka engaphandle nje kwesikolo idilizwe ngabakade betshengisela laba bagcina beyitshisa ngoba besithi kabenze umsebenzi wabo amapolisa lawa.
Gambe uhlelo lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy luzaphumelela na. Ihlandla lakuqala lalolu hlelo lasungulwa ngomnyaka ka-2018 lujonge ukuvuselela umnotho welizwe ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 ilizwe libe selilezisebenzi ezihola imali ephakathi laphakathi okuthiwa yi-middle income ngesilungu. Ihlandla lesibili liphawulwe ngumongameli Emmerson nanga kwangozibandlela kunalo umnyaka. Ocubungula izombusazo umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi nxa ulukhangele loluhlelo lungathi lulomsobho kodwa inkinga iza kuba ekulufezeni.
Nxa ulubala babagande lukhanya loluhlelo oluhle kakhulu ekutheni alubana uhulumende lo uyaqinisa isandla sakhe. Bengibona ukuthi 2030 uyajefika impela impela abantu sebelempilo ezingcono kakhulu. Kodwa ke uduba ngokuthi uhulumende lo uyaxegiswa kakhulu. Usuka abambe kwezinye indawo axegile. Ngabe uyalinganisa yonke indawo uhulumendelo, bembona sengathi istrategy yakhe leyi, iNational Development Strategy 1 leyi, ingancedisa kakhulu sibili ngoba ingaletha discipline, ingaletha ukuthi khona inkohlakalo iye phansi, ilethe kakhulu le confidence kwi-investment ezingabe zikhona, abantu abafuna ukuzoyenza investment ngisho labakhona pa ekhaya. Kathezi kunje abantu esiphakathi na kwamabhizimusi ikakhulukaza wonala asafufusayo amancane sithwele kanzima kakhulu ngoba lama licenses akhona ayadula kakhulu. Uhulumende laye intengo yakho lokho ikhwezu lokho ikhweza engibona sengathi mina lokhu kuzagcina kubamba kakhulu inhlelo zakhe ukuthi athuthukise umnotholo.
Lokho kugcizelelwe ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Rejoice Singwenya yena othi inkohlakalo yiyo ezakwenza kube nzima ukufeza lolu hlelo.
Kube le mithetho eminingi ama development plans amaningi kusikela kudala ayizanuphevu kungatshengiseli vele ukuthi kulento eguqukayo. I-National Development Strategy kayingeke isebenze kuhle ngenxa yokuthi singase sikhangele i-corruption ekhona esithi ngesikhiwa i-hemorrhage kulezimali eziningi ama-billions ezimali aphumayo kuleli lizwe angelamuntu o-accountayo. Siyazi ukuthi igolide liyaphunyiswa i-diamond akuphumanga lutho. Ama-public tenders e-infrastructure anikwa abantu abangaqondanga ukwenza ukuthi kungene izimali eziningi ezifane zilungiseke. Hhashi akula development engenzakala. Singaze sinanzekele futhi kule singathi ngesikhiwa i-high political risk, i-perceived risk. Kuyenza ukuthi i-capital iyethuke. Abantu abangenisa izimali nge-foreign direct investment bayesaba ngoba i-risk yakhona eyokungenisa imali eZimbabwe inkulu kakhulu. Uzinanzelele futhi amalungelo empahla, ama-property rights kananzwa. Kulokhu kukhulunywa ngokuthathwa amapulazi. Yesiyezi ukuthi kuthiwa khona amapulazi azabhatalwa amanye athathwayo kodwa athunjwayo. Kodwa akukatshengisela ukuthi uhulumende wethu ulesifiso esokuthi agcine imithetho ehambelana le mpahla, ama-property rights. Le constitutionalism yakhona imithetho iyaguqulwa kungela sizathu. Siyazi ukuthi nxa kungela constitutionalism elizweni kuyenza futhi ukuthi i-political risk, i-perceived risk ibe neng. Okokugcina siyabona ukuthi i-middle income ama-policies yakhona asinanzelele futhi i-monetary policy yakhona ile politics phakathi. I-reserve bank kayimanga yodwa kayikho independent. I-middle income iba khona ngenxa yokuthi abantu abasebenzisa imali abaspendayo baningi, ama-higher purchase, i-confidence yokuseva imali yebhenki, i-industrialization. Lokhu konke nxa i-National Development Strategy ingaku-address, ingakunanzelisisi ama-policy consistencies, akula middle income engenziwa even size sifike ku-2050.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCT umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende uhlezi etatazela ezama ukuvuselela umnotho kodwa kukhanya uyehluleka. Manje kwenziweni? Lo ngumbuzo esiwuqondise kumnumzana Sibindi.
eqathekile ukuhulumende ayenze eZimbabwe ukuthi izinto zimeleli ezomnotho zingathi ziyavuselelwa yikuthi uhulumende kehlukanise ezombangazwe le ndaba yokuthuthukisa isizwe. Ngitshoni la ngezindlela kuyafanele kube lomehluko phakathi kwahulumende lephathi yeZANU-PF. Siyakwazi ukuthi sesizwile bexasisa abanye amapolitician abeZANU-PF besithi ukuthi hhayi akulanto ezangena kuhulumende ingabhaswanga iZANU-PF. Ngezindlela ngaso kunjalo kutho ukuthi laba abantu abaningi abangaphandle kweZANU-PF abasabi yingxenye eyokuncedisa ngamacebo okuthi kube le-development.
Uhulumende uthi ihlandla lohlelo lolu liza kuphela ngomnyaka ka-2025 njalo ukuphumelela kwehlandla lokugcina elifika ngomnyaka ka-2030 kuza kuba khona ngokulungisisa amaphutha aza kuba enzakale kuhlandla esikulo okwakathesi. Ezinye induna zeMathebeleland izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umkhosi wokukhumbula abantu ababhubha ngesikhathi segugurawundi eBhalagwe lamhlanje lanxa amapholisa eqale enqaba ukuthi umbuthano lo uqhubeke. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Induna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano enye njalo induna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi nqabe lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kate Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaga Maphosa ngesikhathi segugurawundi.
So uthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi bafikile labo bantu, so wena wohlwenzeni usabe sale bebulala mina ngakulokuthi nje bazobulala. Hayi ubaba wani wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu ababenzayo ma lokho kokuhlala kukababa bathe sebelele ukuthi bezofike kugogotha bethi phuma sifuna ukukhuluma nawe ukuthi ubaba waphuma egombe ishoti ngomna ngenyawo imota abathi bona laba abanye abaselemizile ngapha bathi kayizwi iduma ngapha khonapha emfuleni lapho kwakungena abagogo lapha ebusuku. So yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Unkosazana Sinekiwe Ncube futhi labo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi.
So ngenzalo yakho lapho eBhalagwe mina ngathinteka kakhulu ngalahlekelwa umzali wami sasemncane sengabona ngangilabo-10 years balahlekelwa ngubaba basishiya sasebancane balahlekelwa yokufunda umaba la yaphinda wasithiwa njalo sebancane salahlekelwa impilo yethu yonke. Okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi balala ngathi yafisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi balele ngathi ngaye amathambo abo sewaphiliwe sewagcine ngcono njalo sisithi ngabe lo wakwenzayo uyavuma ukuthi nini wakwenzayo asixolise ngayengayisikiwe zethu ziyavuma ukuphela kodwa okuhluphayo ukuthi lokhu kungabonakali ukuthi onguye wakwenzayo ngubani engazilethezi fezu ukuthi hhayi ngeqiniso yini engakwenzayo kule ngiyaxolise kuze lathi sixole.
Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano.
Nginethemba lokuthi umkhosi wanamhlanje laloba amapholisa abezama ukuvimba uphumelele umphakathi usungenela lobukhokheli bomdabu njengoba ngiyabona labomama omama bebekhona ilanga liphuma bathona bekhona pha okuyinto etshengisa ukuthi abantu bakusilungu ngesishakalo lesi zakathesi phezu kokulahleli amapholisa laloba ekhona lake president's office bekhona kodwa induna ezibekhona wayeicha kunamapholisa ngathi yaneva yadlu kodwa okubikuhle kubana ingiphaka edama labosobhuku babo nenduna Mathema zibe khona nobaba unkomo okhankasela ukuba ngumongameli wezaphu babekhona thina vele kodwa singaqali bekungatsho rabe njalo-ke amapholisa vele athe efilia athi senze shuwa ukuthi kuba labantu abangofisa.
Omunye njalo okhulume kulombuthano ngumnumzana Watchman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee iyakhokhela kulolu daba. Ngimele iStudio 7, yimi uSthandekile Mhlanga.
Siluqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.